indebele amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku studio 7 ngomgqibelo lamhla ngesonto mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo kwezinye izigaba ezifana leHarare kukhetho lolumisiwe.
I-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP ayo afuta anjani akhontesti kuvota. Saka yindaba ekhona kuphela, kunyanye indaba i-43.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF liza kwamukela impumela yokhetho lingase linqotshwe. Sizakuzwa iziphathelane lamasiko abatsha kanye lokho lokuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwezinye izigaba zelizwe, lanxa kwezinye luqhutshwe kuhle. Kobulawayo, umeya waleli dolobho uCouncillor Martin Moyo unqotshiwe ngumnumzana Tinashe Kambarami ukuthi amele uWard 3 ngamavoti ayi-170 aka-25. Amanye amakhansila anqotshiweyo nguGladys Masuku noNefat Sibanda. Kube lokuxokozela ePutiriro 1 Community Center eHarare, lapho bekuqhutshelwa khona ukhetho lwama-primaries afanayo. Abasekeli baleli bandla kuWard 43 bathi ukhetho lolu alusoze luqhubeke ngoba kufakwe abantu abangabafuniyo, ngakho lumisiwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcwele.
Ngabasakhulayo labo abaka Ward 43 ebandleni le-MDCT ngesikhathi bevimbe isango lokungena phakathi eButiriro 1 Community Hall besithi ngoba bafuna kwenziwe ukhetho lokudinga uzamela isigaba hatshe lwamakhansela kuphela, njengalokho obekubikwe yiziphathamandla zaleli bandla ebeziqhuba lolu khetho. Lezi ziphathamandla ezingathandanga ukukhulumisana lentatheli zindaba bezizihlalele phakathi ngesikhathi kulalokhu kuxokozela phandle lapho obekusenzelwa khona lolu khetho eButiriro. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kusalindelwe ukuxazulula lolu daba ngunkosikazi Kate Mpengesi.
Lapha kukhanya kulabantu abathengiwe ukuthi benze ukuthi ama-elections, primary elections, avele angasayenziwa ngoba babe bebona ukuthi umuntu ababe bemfuna kala bantu. So babe besenzela ukuthi babangele umsindo kwenzeka ukuthi vele kungavoti. Akungithokozisi ngoba abantu laba sishiye imisebenzi ezindlini sibuya lapha ukuthi sizokhetha abantu esabesifuna ukuthi basikhokhelele. Umuntu kadliwe ngepheni, nxa umuntu efunwa ngabantu ayisocala phela lokho, aso into abangamzondela yona. So lokho kuyasidabukisa ngoba sishiye labantwana sathi imisebenzi sisithi sibuya lapha sizovota manje sokukhanya sekuthi.
Okusekelwe ngunkosikazi Sikhangezile Mpofu obezophatheka kulolu khetho lwama-primaries eButiriro.
Hayi, indaba ezakala lapha i-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP ayo afuta anjani akhontesti kuvota. Saka yindaba ekhona kuphela, kunyanye indaba i-43 thina be-33 sihlale siphansi akubantu enzakalayo. Ukhetho lulapha ngolokudinga amakhansela, asikafiki kuma-MP. Ukhetho lapha ngolokudinga amakhansela.
Okunye okucunule abalandeli baleli bandla le-MDCT eButiriro yikuba bathi batshelwe ukuthi kwenziwa ukhetho lwamakhansila kuphela, hatshe lwamalunga edale lephalamende. Intatheli zindaba bezingafunakali kulo mhlangano kuthiwa ngabathengisi beZANU-PF. Abanye bazame ukuhlasela intatheli zindaba kodwa besaba ngoba sebethuselwe nguConstable Kahia wenkambeni yamapholisa eGlenview. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bekungakazakala ukuthi luzokwenziwa na lolu khetho lobahatshi ngoba bakade bevimbe esangweni bebesemba phansi besithi kabafuni kunikezwa abantu abavelela emahofisini amakhulu kodwa bafuna inkokheli abazikhethela yona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ibandla lezanu PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. UMohati uveze lokhu esegungwe eGwanda South lapho kusungulwa ngokusemthethweni iviki yokunanza amasiko izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko wokunanzwa kweviki yamasiko eCulture Week, uMohati uthe ibandla lezanu PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olulokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi zeBulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohati uthi abasoze bagengula uhulumende okhethwe nguZulu.
If you lose, you have lost.
Odliweyo udliwe, onqobileyo unqobile. IZANU PF ayisiwe lamandla, abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. IZANU PF ayibuswa libutho, njalo ayisiyilo butho, ayikho unkamba zebutho. Ku-Operation Restore Legacy asobutho lathathwa mbuso, baba ngumvukela wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgalo, ngalo kwakulibutho, wayeza kotshwa. Kodwa uzihlalele kuhle nemzimbalo, azange wahlukuluzwa.
UMohati uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho, njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC iluhlangothi oluzimele lodwa olungelani lebandla leZANU PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe ikomishini.
Angazi mina ukuthi kuribha njani njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what this is all about.
Angazi ukuthi bakuthatha ngokuthi iZANU PF izaqilizezela ukukhetho. Ukhetho lukhutshwa yizeko ezimele yodwa, akula muntu weZANU PF kuze. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohati uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way.
Bakithi sivela khatshana njalo sokuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambile kulokuzwanana. Akumelanga sixabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhobozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohati uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luza kuqhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
Njengomsekeli kamongameli ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe ngisiyabatshela ngombuso wethu lalokhu esikumelayo. Batho kwakathesi siyenza kuhle kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungenakuthandabuza nempumela. Singehluleka ukwenza lokho umhlaba uzazijikela. Unceba indlebe ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa bekuneziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Abednego Ncube lo kazembe kazembe, izinduna, amalungu edalela ephalamende kanye nezakhamizi zeBulamba. Ngimele iStudio 7 ngisegungwe eBulamba ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Okwamanje ke silichiye okwesikhatshana ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokuthi abantu bangathi besuka ekhaya bethethene baye emazweni kwenzani ukuba lohlupho lokuthi bagcina besilwa, abanye begcina bengazani, abasahlali ndawonye, into ezinjalo. sifuna ukwazi ukuthi kambe kuhamba njani kudaba lolu. Iko manje ke ngilomnumzana Nkosi Nathi Ndlovu, lo mama ke uShila Sibanda ukhona ngale eBhilitani. Masibanda kunjani?
Ngiyaphila Dubeli, njani lina baba?
Hayi siyaphila kakhulu. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila mfowethu.
Yes, sicale ngawe Masibanda. Khona ngazani kulo hlupho sibili, ubona ngani kwenziwa kwini konke lokho?
Uhlupho lona lukhona sibili kakhulu. Mina ngibona ngathi into eyenza ukuthi singasalandela amakhasi ethu lokuthi kube lama-divorce amaningi imsebenzi. Umsebenzi walapha ule pressure kakhulu. Abantu thina sisuka sigijima umsebenzi sikhohlwe ukuthi masingomama lobaba. Kuyini okufanele sikulungise sikuyenze endlini. And then imbangela lapho ukuthi uthola ukuthi mama uvuke ekuseni uye emsebenzini, ubaba la uye emsebenzini, kubuye ebusuku sokubuya kuphela kulala kusasa njalo nje akusela ukuthi kuyahlalwa phansi kubheke iTV kuphekwe kudliwe lihlangene. Vela kusela into ehlanganiswa endlini ukuthi libonisane, omunye ubuya le mali yakho, omunye la ubuya lapha ehlose ukuthi ubuya uze ubuye ehlose ukuthi ufuna ukuyenzani. And le nto yabuyihlosile ubuya lapha ukuthi ngifuna ukuthi isikhathi esingakasengile izinto zami akusiyikho umuntu obuyakuhlosile. So khona kwana kuyenzela ukuthi ugcine selingathathisazwane endlini, omunye la esedonsela lo, omunye la esedonsela lo, ngoba sigijimisa imali. Imali yiyo egetshenisayo, kuzokugcina abantu bengasazwani. Omunye ethi ngcono lami ngizihlalele ngedwa ngisebenze ngenza izinto zami layo, omunye ethi layo ngcono ngisebenzele ngedwa ngomsebenzi lo.
Yes, yakuzwa Baba Ndlovu, wena ubona njani udaba lo?
Ya lami uyazicishe mvumelane lo Masibanda. Uyazi ukuthi lento ivele isivamile esikhathini samanje esiphila kule nsuku. Uyabona njengamanje mina ngiseSouth Africa, unkosikazi usekhaya, side mpela isikhathi lokuhlala isikhathi eside singabonani. So lento ilobungozi kakhulu ngoba nginje mina ngilana uthole ukuthi ngiyahluleka ukuzibamba okanye yena la esekhaya ehluleka ukuzibamba. Ngoba angithi umuntu vele noma esemthathweni kodwa uyakhulunyizwa, mhlawumbe umuntu wesifazane uyakhulunyizwa umuntu wesilisa ombonayo lapho ahlangana la ikhona. Ngoba umuntu uphile emhlabeni, angithi angeke ngithi uma senithandana senithethe umuntu sibaya, mhlawumbe siphile kuplanethi sobabili. So ukungazibambi kusuka kube khona. Mhlawumbe ke ngithi okunye kubangwayo la yiloku ukuthi isikhathi samanje siphila kizo thina as abantu esibashadayo basuka bengasalaka ngogogo. Angithi umuntu bethi uma esiye emendweni ngesikhathi sakudala beqale ehlalele ezalukwazi zimlayo ukuthi umendo uyabekezelelwa kanje kanje, ukuthi zonke izimo ahlangana nazo. Noma mina ngingukaba ngingathola ukuthi ngiyaphelelwa ngamandla mhlawumbe enkonzweni yasendlinyebhetu kodwa uyakwazi ukuthi ambekezelele. Manje abantu bamanje bayenda kuphela, angazi noma ikushota kwabogogo ngoba ukufa sokwaba ngako ukuthi ogogo abasekho. Noma ugogo bamanje baphila isilungu abasakwazi ukulaya abazukulu uma umuntu esiye emendweni. Ngokunye futhi okwenza ukuthi imishado igcine ichitheke, uyabona kuba nzima kabi. Yabo, ngoba umuntu uma ngaye esemendweni wakhe esehlangana lobunzima obunjalo obunjalo kunye engikubalileyo, akayi kugogo ukuthi ayembikele ukuthi gogo ngihlangana lesimo esinje esinje, uhlupho olunje olunje. Uya ebantwini abalingana layo ntanga bakhe abazomtshela ukuthi hayi wena indoda yenza kanje, maningi amadoda ngaphandle. Ugcina lapho kubangafuthi ukuchitheka kwemizi, uyabona.
Ye, siyakuzwa kona lapho-ke
sibise ubungozi kakhulu.
Ye, sibise uMadawu. Madawu, khonoku ke okhulunywa ngubaba lapho ukuthi abanye abantu nxa bephuma emendweni kabalaywa njalo ukuzibamba ungazani kuyakhathaza kakhulu. Ngicela uthi ngamafishane khona.
Ye, ngiyavumelana lapho ukuthi yebo akulaywa, kodwa abanye babe belayiwe. Mina esengikubona kakhulu esisuke igijimisa sesikhohlwa ukuthi ubaba lo mama vele endlini kuba lo baba lo mama. Into esigijiswa kakhulu yimali, sigijimisa imali esingeke saphinda saba nayo. Yabo, umuntu ekhetha ukuthi mina ngangcono ngibe njani, ngizihlalele ngedwa ngizisebenzele. Ukhohlwa ukuthi umuntu uyakhula ubanjani. Sikhohlwa futhi amasiko ethu ukuthi vele ngamasiko ethu thina vele umuntu wesimama ufanelwe nomuntu ongubaba amthobele. Lo baba la ihlonipha umuzi wakhe, into ezifana lazo nezo. Kodwa la emazweni into nje eyimqoqoke eyenza ukuthi abantu beze behlukane sigidimisa imali.
Hayi, nyalizwa-ke zihlobo zami, ngithathelela ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda, ngiphinde mbongeke lo baba uNkosi Nathi Ndlovu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Olivalelise emoyeni ngumthembo Sithemba uCape Stube Lilandi.
Sigcina amasiko
wethu
ungakusenziwe mani,
khangela
ubaba mkhulu.
Siyabonga Kipsi. Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Silo Mike Hove weStudio 7.
Yi ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe lamhla kuhlelo ngixoxa lo nkosikazi Duduzile Nyirongo ongusakhulayo olilunga lomanyano wePovo noma People's Own Voice eHarare okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba ngukhansela weWard 7 eHarare masambeni kuye siyezwa okuningi ngomkankaso wakhe
okwamanje bengidistributa ama-flyers ami ngitshela abantu ukuthi mina ngingubani ngabona iflyer yami engilayo yabile mini manifesto yami nokuthi umsebenzi kakhansela ngokwenzani yabisithi mina nxa ngizaba ngikhansela wenu umsebenzi yami yabulo njalo nxa ngingalimelela ngizalimelela ukuthi lokhu lalokhu lalokhu ukuthi kwenzakale iflyer yangikhona bengihamba ngizinika abantu ngikhuluma labo nxa bele mbuzo abayibuzayo inamba yami ye-WhatsApp ngiyabanika ukuthi nxa belamanye izikhalazo abalazo bentshele ukuthi zilungisiswe so yikho kade okwenzakala kathesi kukhampeyini yami
um abantu bathini kuwe nxa sebetholile ithuba lokuxoxa lawo
ey abantu bayangiyamukela imibuzo yababembuza yona miningi eminye imibuzo ngekuthi kanti wena vele indawo uzimelele wedwa eminye imibuzo ithi kanti manje nxa uzangena wena kucouncil uwedwa uzayenza njani njengoba ungamelela ngenye iphathi uyakwanisa yini ukuba effective khona ngale nxa ungasiwo memba yephathi eminye imibuzo yabe ngiyibuzwa ngeyokuthi unxa singakuvotela uvotela bani njengopresident wakho sumva kwathini upresident omvotelayo ngubani
what happened to my vote my secret
ayebesende ukuthi ha mina bese ngibatshela ukuthi ha wena yavotela upresident omfunayo uvotele lo MP omfunayo ubusungivotela mina
awungitshele-ke kwawungangene kwezombusazwe ngaphansi kwebandla le-MDC elezanu kula mabandla amaningi ezimbabwe vele izek ishilo yathi kule over 100 parties why run as an independent
okwenzakalayo ukuthi mina ngiphunguba yi-citizen nje anzake ngibe yimember e-any bandla so ngayenza i-decision yami yokuthi ngifunga uba ngikhansela sometime last year ukuthi mina ngijoyine ibandla ngibe sokungebe sengifuze kakhulu ngoba kuyasomele ngiqathi ukungena kuma-structures abo ngikhona ngizaba le-right yokuthi ngiqashe ukwenza kwama-primaries abantu babengangazi anake libona ukuthi ama-primaries ayenzakaleyo so far iseni nokule ndaba eziningi kuyabe kunabantu abakhona phakathi kwamphana ababe aye that position mna ngangena khonapho kuyeso kuyenza ngani ukuzoxabana la bantu so kuyabe kungeli indawo yangikhona ukuthi mina ngibe ngukhansela ngibe ngikwanisa ukuthi ngimelele ukuba ngikhansela kumaphathana lawo
hhayi sikuzwile kahle-ke mayisi awusitshele-ke ngamafishane ngale manifesto ukuthi ithinte iy'ndawo ezinjani
allright imanifesto le yazwa ngokuzwa ukuthi abantu bakhalelani ama-concerns abo akuwoti ngikhuluma la bantu so ingcekwezi isikhathi yabe kulezi zinto engabe ngizitshelele kodwa izizinto engathi ngiqalisa ukukhampeyina ngangishiya kuzwa ukuthi kanti indaba ezikhona lapha ngezami okokuqala abantu bathi ukhansela wevelashi mazi ukuthi vele ngubani asikaze simbone sapho ngikumbona lapha savotela khona nalamhlanje asikambone so mina ngithi all right mina ngizabe ngilamasejari njengodokotela kuyabe kulezi khathi lapho elabengabe ngikhuluma lani ngixoxa lani senza ama-meetings lani kuyabe kuniyabe ngizavula futhi le sejari yami engabe ngivula kwamanye amalanga ngama-specific times amanye ngilabe libuya lingibona lintshela ama-concerns enu ngiyabe ngile-open office yebe ukuthi ngiyabe ngivula ikhona suku zonke kodwa amalanga amanye amalutshwane nje kwezinye izikhathi then futhi ngiyabe ngifuna ukuthi ngihlangane labo ngisenza ama-meetings labo
gqibuhlelo utshela abontanga ukuthi bangakuthinta kanjani ukuze bathole ulwazi oluthile ngomkankaso wakho
all right i-whatsapp number yami ngu-0785573040 kunalaba abaku-twitter i-twitter yendo yami @dudumo dudumo
hayi mthwakazi omuhle limzulu unkosikazi Duduzile Nyirongo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka kwanele okwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalisayo ngumike hove libe leviki elishukela
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. linga kutuwa zindaba ezi mkoto extend and damba ama. Umakakasi ati 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Linga kutuwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asikoteni. Esile tulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ngesizwe ukuthi umuntu ongabela inkomo e-Studio 7 usiphatheleni wezokholo lwesiKristu.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini kaJohane, usahluko ngo-3 uverse ngo-16. Leli verse lijwayeleke kakhulu esithanda ukukhuluma khona ngothando lukaNkulunkulu. Sizakhuluma ke kuleli verse sihlanganisa le verse elikwabaseRoma usahluko 8 uverse 31 siseshalayo. Lithi iBhayibheli sithola uJesu ekhuluma lesikhulu sabaJuda, uNikodima. UNikodima uyabuza ukuthi mfundisi ngenze njani kuwa ngibona umbuso wezulu. Bakhulume ke baxoxisane, uJesu amtshela ukuthi kufanele ukuba umuntu azalwe ngokusha. Kuphakathi kwengxoxo yabo labo sekho esithola khona uverse 16, uJesu ukhuluma lo Nikodima uthi yena ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba lowo nalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Uverse 17 abesithi ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana dana emhlabeni ikuba ulahle umhlaba kodwa umhlaba usiliswe ngayo. Kuthiwa wathanda umhlaba kangakanani kangaka kakulinganiseki. Uthe sewuthandile wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Isizathu sokunikela ngendodana yakhe yikuthi lowo nalowo okholwayo kiyo angabhubhi abe lokuphila okungunaphakade. So sikhuluma ngoNkulunkulu osithandayo lanxa silahlekile emhlabeni, izenzo zethu zibambuka kuntando yakhe. Lithi iBhayibheli njengezimvu silahlekile uNkulunkulu lanxa kunjalo akasidelanga akasideli wasithanda kangaka. Sesithandile kangako wanikela ngendodana yakhe ukuba insindiso ingeyalowo nalowo. Akula kuthi ungumJuda, akula kuthi ungumChina, akula kuthi ungumhlobo bani. Ithi iBhayibheli ilowo lalowo okholwa kuyo angabhubhi. So indaba eqakathekileyo indaba yokuthi sikholwe uNkulunkulu. Abesethi umpostoli Paul eloba kwabaseRoma uthi pho sizakuthini ngalokhu uba uNkulunkulu engangithi ngubani ongamelana lani. Abesekuthena ngiqinisile ngithi kungaba yikufa, kungaba yingelosi, kungaba yikuhlupheka, kungaba kuyizinto ezikhona, kungaba kuyizinto eyesizayo, kungaba ngamandla, kungaba yikudepha, kungaba yikutshona. Kukho konke okukhona, akula lutho oluzasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze sonke esingabe sidlula kuzigaba eziningi ezishiyeneyo zempilo, kunento eqakathekileyo okufuze sihlale siyazi yikuthi uNkulunkulu kukho konke uyasithanda. Uthando lwakhe kalulamkhawulo. Ithi iBhayibheli kwabaseRoma khona phana esifale khona uverse 28 uthi upostoli Paul konke kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Abesethi yena kwaye encwadini ka-Isaya ngo-4 athi lanxa udabula emlilweni, lanxa udlula emfuleni okhukhulayo, kangikukuthiya. So konke lokhu kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda and yena uma esithanda usithanda ngokwempela, akasikhohlisi. So ke kuyinto eqakathekileyo sisahambe emhlabeni ukuthi owakuqala sikholwe kuJesu siyabe ethandweni lwakhe.
akuyiqibe mfundisi ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo namhlanje.
Siyabonga ke sikhotha umsamakhanda standard. Baba wethu osezulwini siyabonga umsalo othando lwakho. Siyabonga ukuthi izwi lakho elimqoka eliliqiniso liyekhulumile ukuthi wena wathanda umhlaba kangaka waziwanikela ngendodana yakho ezele yodwa. Babona amandla wonke siyathandaza ukuthi uthando lwakho luqhubeke luvama ezimpilweni zethu eliqhubeke baba lubonakala ezimpilweni zethu lanxa sidlula ekudabukeni sidlula entingeni sikwazi ukuthi wena uyasithanda njalo uthando lwakho lomqotho. Babona amandla wonke sikunika udumo ubukhosi nezibongo zonke ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Hayi siyabonga, siyabonga nabalaleli.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Iyalandela impumelelo yemidlalo yePremier Soccer League. Emdlalweni eqhutshwe lamhla, iHighlanders leCapes United kube yi 0-0, iShabani Mine leChapungu, iShabani Mine 0, iChapungu 1, iDynamo 0, FC Platinum 2, iTriangle 0, iBlack Rhinos 1, iMtare City leHerentals 1-1, kuthi-ke iZPC Kariba 1, iYata 0. Phakathi kweNishroot leBulawayo Chiefs kube lingujiki loBhanqa 1-1, iChicken Inn 1, iHarare City 1, iNgezi Platinum 4, lapho enqobe khona iBulawayo City 0.
Manje uzinjenje, alleluia, 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 alleluia. Nawe usunje,
alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia. Nawe usunje,
alleluia,
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 alleluia.
Umculo weBlack Mambazo besithi alleluia. Singehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo kwezinye izigaba ezifana lePutu Rero eHarare ukhetho lolu lumisiwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Stay tuned.